sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Vuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesihlanu mhla ziku-5 Ncwabakazi 2022 nguChris Gande. Endabeni zethu namhlanje, umzimba kamufi uKhonti Mhlanga ongumqondisi wezemidlalo yokuzithokozisa obhubhe ngomvulo odluleyo ukhangelelwe ukubhodabhodiswa edolobheni lakobulawayo lamuhla phambilini kokungcwatshwa kwakhe kusasa elifane. Ibandla le-Citizens Coalition for Change selikhuthaze abasakhulayo ukuthi babhalisele ukuvota ngobuningi babo ukuze kukhitshwe iZANU-PF esihlalweni kukhetho oluzayo.
Singaphuma sonke njengabantu sirejiste ukuvota, njalo sivote siyabe siwine ngendlela enkulu ukubana kuzaba nzima ukubana ke amavoti ethu etshontshe.
EZimbabwe limanyene namanye amazwe ekulanzeni iviki yokuqakathekisa kokumunyisa abantwana uchago lwebele.
Ukumunyisa kuqakatheke kakhulu ngoba umntwana uthola most of konke okufunakalayo.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Kamufi uKhonti Mhlanga wayeyingcwethi kwezemidlalo yokuzithokozisa obhubhe ngomvulo odluleyo ukhangelelwe ukubhodabhodiswa edolobheni lakobulawayo lamuhla phambilini komthandazo ozaqutshwa ebulawayo amphitheatre. Andubana usiwe ekhaya lakhe eLupane lapho azabekwa khona kusasa. Umqondisi wenhlanganiso yeNational Arts Council umnumzana Nicholas Moyo uthi ezinye zendawo lapho umzimba lo ozadlula khona zibalisa eAmakhosi Theatre, esithombeni sikamuyi umnumzana Joshua Mqhabuko Nkomo lapho ayesebenza khona eSkies Metro FM leKiona TV, lesihlahleni lapho okwalengiswa abantu ilizwe lingakatholi uzibuse, kanye leCouncil kobulawayo okuyiyo emnikeze inhlonipho yedolobho e-civic honors. Asizweni umnumzana Moyo echasisa okuningi ngalolu daba kungxoxo ayiqhubele osithandekile Mhlanga weStudio 7.
Esithi lapha kuthiwe khona isicoco abathi civic honors, isicoco sedolobho lakobulawayo. Bese siyaqeda sesise amphitheatre lapho kuyabe kulindwe khona abantu abalanda ukuzomvalelisa uKhonti. Isevisi enkulu yokumvalelisa izabe ise-amphitheatre lapho sikhanyelele abantu abaningi abavela endaweni ezahlukeneyo zeZimbabwe, njalo kuzaba nama-presentation ambalwa omsebenzi uKhonti ayewenza. Singaqeda lapho phakathi kwemini bese sikhangelela ukuthi umzimba kaKhonti usuzaphuma kobulawayo ususiya eLupane lapho azakuyalala khona ebesevuka ibekwa ngomgcibelo.
Lapho libhodabhoda edolobheni lakobulawayo liyabe lihamba labobani, njalo emthandazweni ngobani izikhulumi ezibalulekileyo ezinxusiweyo?
Ngoba kusasa kuphakathi kweviki Friday kulesihlanu lwahlupha kakhulu izimoto aziningi kobulawayo. So ukungena kwethu kobulawayo asifisi ukuthi sibe ngabantu abazagcina besenza ukuthi idolobho lime, singasahloniphi abanye abachayeli bezimoto. So abantu abaningi sithi bahambe beyelinda obulawayo theatre. Imoto ezizadlula ziziqhubanisa lo mzimba kaKhonti yizihlobo zikaKhonti imuli yakwabo labemakhosi asebenze labo abantwani lama-officials karhulumente sikhanyelela ukuthi lo meya. So hhayi zimoto nje ezintuthwane, abantu bazabe belindile. umuntu kazalwa akaphume emolini eyodwa kuzakuba nezikhulumezi ezinele ama-artist ama-artisti asuka khonapha koBulawayo ama-artisti asuke eHarare ama-artisti asuke endaweni ezehlukeneyo kuzaba zezikhulumi njalo ezimelele izakhamizi zikaBulawayo omuhle lesikhulumo ezimelele ama-generation awo emakhosi ngoba siyakwazi ukuthi imakhosi iqalise ngo-1982 kuze kuzofika namhlanje so sithatha abehlukeneyo abaqala khona ngama-80s ababuya khona ngama-90s abaka-2000 kusiza khathesi kuhlanganela lama-students ayefundiswa ngukhonti bese kusiba nje lesikhulumo ezizabe zihlanganisela abaka-city council labakarhulumente
selisiya elupane-ke kuyabe sokuphelile konke okwakoBulawayo kumbe baningi elikhangelele ukuthi balandele
ngiyabona lichawe lapho esikhuluma ngalo esimpini sakithi umuntu uphekezelwa selimthuka emzini yakhe umuntu odlulileyo esimpini sakithi kasimphekezele ngokumbabhayisa ngokusedlulile so sikhangelele ukuthi abantu abaningi baza kuyalala elubhane abanye bazavuka-ke emathathakusa befuna ukuyabamba umsebenzi elubhane
lisuthisekile kodwa ngokuthi isicelo senu sokuthi aphiwe inhlonipho yeqhawe lesizwe asivunywa iningi liyakhonona
ngaeke ngakhulumela uningi into eqakathekileyo yokuthi thina simelele abama-athi sahambisa isicelo uhulumende wabika ukuthi umdladla uphiwa ukuncediswa nguhulumende lokho sakwamvela kodwa siyakwazi ukuthi bakhona abaningi abakade bekhangelela okunye kodwa satshela saphiwa abantu bazahlala bekhuluma ngoba abantu bale mbono emnweni wehlukileyo
lo ngumnumzana Nicholas Moyo umqondisi wenhlanganiso ye-National Arts Council obexoxa ecingweni losithandekile Mhlanga we-Studio 7
bangaphi bayenzani bathuleleni bazaphetha ngani kulokhu kunje ngesizwe sabo esakhiwa nzima ngemikhonto nangamakhanda amadoda lala ngoxolo lala ngokuthula khebesi silo simkhonokhono mjamasi ndwandwe kasomnyama rest in power you are a treasure someone sung declared or undeclared a national hero praised or blamed you remain a hero may your prestigious glorious legacy live forever and ever lala ngoxolo khulukhonte continue loving malume wethu kutsho mina obhethwa kwaduba umthembo ozithembayo ukuthi abhadwa kondakasala umankulane enkakha umthimu aqhama umzansi umhlobo othandwa yinkosi mphuma phansi elupane esitobo lambizi edandani labodonka idibhi kudibha amadada amaduna kwenqanda ziveze yachiya amabhanga kozobe yethu iziphe ezakha induku komtshayeza afistikisa amakhasi kovuka mvundla nazi izinja kontombi khonjiswa ngokugeza kosikhetha abahle zichiya babi esingabafuna osizi bachiya bahambe njengenkomo zamahlanga hala katsha lalo uphumule qhawe lamaqhawe elama lamaqhawe ayezitha ngamaqhawe azaqhela lasala liliqhawe lama limi mpo lingagqize eqhakala ngoba liliqhawe bayethe
ibandla le-Citizens Coalition for Change selikhuthaze abasakhulayo ukuthi babhalisele ukuvota ngobuningi babo kukhetho oluzayo ukuze kukhitshwe iZANU-PF esihlalweni. Linkuthazo yethulwe iziphathamandla zaleli bandla umnumzana Ian Makone lonkosazana Fatsai Mahere izolo emhlanganweni abawenze lentatheli zindaba eHarare. Ababili laba bathi njalo ikhomishini ebona ngezokhetho iZEC kumele ivule njalo uhlelo lwayo lokuphuma ijumo isiyabhalisa abantu abazavota kukhetho oluzayo. Baphinde basola ikhomishini le besithi ayiqhubi kuhle amalungiselelo okhetho. Untungameli Nkomo we-Studio 7 uxoxe lomsekeli wesikhulumeli se-CCC umnumzana Gift Ostalo Sisiziba yena othi ngempela abasakhulayo kumele bayevota ngobuningi ukuze bakhethe uhulumende ozasungula imisebenzi njalo avuselele umnotho welizwe.
Ukuze silungise indaba yokubana kutholakala imisebenzi kufanele sivote ngenxa yokubana inguquko eZimbabwe kufanele ibuye sisebenzisa ukhetho iZANU-PF lokuzama ukufaka ke ukudawuta lokuzunguza ke emqondweni yabantu kubana ukuvota uncedi njalo sobariga ayisoqiniso lengenxa yokubana singaphuma sonke njengabantu siyerejista ukuvota njalo sivote siyabe siwinenge ngendlela enkulu kubana kuzaba nzima ukubana ke amavoti ethu etshontshwe. Lokhu sakubona eZambia, mina ngangihambile ke ukuyamonitor loku observe ama-elections eZambia, kwaba le nguquko ngenxa yokubana abatsha babehambe ukuya evota njalo bama ke eduze lama-polling station belinde ke amavoti abo ayesithi yikudefenda ke ivoti ngesilungu. So konke lokhu kuqakathekile ukubana sikwenze thina njengabatsha ukubana sibe le nguquko. Nxa sisiba le nguquko kuyasinceda ukubana silungise indaba yemsebenzi, silungise indaba yokubana ke ayunivesithi abantu bethola ama-grant, abantu befunde ke mahara from primary up to high school, uhulumende ebhadale esithi i-free education. Konke lokhu kupossible nxa sesikulo hulumende omutsha. Uhulumende omutsha ubuya nxa singaphuma ngobuningi bethu njengabatsha siyevota njalo kuyayenzakala lokhu nxa sirejiste ukuvota. Yikho ngikhuthaza ke ontanga abanye bami kubana sambeni lapho kuvule kuona emesenta ezek akuthathi isikhathi eside siyerejista ukuvota ukuyenzela ukusasa singakhali ngokuthi ke eZimbabwe into azimanga kuhle thina singahambi ke ukuya-influensa ama-political processes whether ngowe-church ungowebhora ungowe-entertainment sonke fanele siyevota ngenxa yokubana yilungele lomuntu wonke oseZimbabwe kanye lana amanye amazwe athuthukileyo abatsha bayaphuma besiyavota ngoba bakwazi kubana ukuvota yikho kudicide kusasa labo. Nyabonga.
Ungathini kwabasakhulayo abathi kabasoze bazihluphe ngokuyavota ngoba sokukade kuvotwa eZimbabwe kodwa akulatshintsho oluba khona, iZANU-PF iyala inqoba njalo nje kukhetho?
Ungakhangela imbali zamazwe atshiyeneyo eAfrika ikakhulu sikhangela iZambia ebele nguquko ngomnyaka odlule uzabona ukubana ke kufanele ukubana siphume sibaningi ukwenzela ngoba amavoti atshontshwa nxa abantu bevote bebalutshwane. Into esiyibonayo nxa sikhangela ke ukhetho oludlulileyo sokufanele ukubana siwine, but siwine ngamanumba aphakemeyo so that we overwhelm the rigging ceiling ekhulunywa ke ngezifundi leziphikamfundo ezitshiyeneyo. So kufanele ukubana sivote sibaningi ngenxa yokuthi ungavota abantu abalutshwane kukhala abantu abaningi nxa amavoti etshontshwe, kodwa uzakhangela ukubana abaningi abakhala abanye baya bengahambanga ukuyavota. So kulula ukubana ke esiphikisana labo bekwanise ukumanipulate ama-process ngenxa yokubana saye sibalutshwana. Yikho si-encourage abatsha ukubana siphume sibaningi siyevota ukuze kube le nguquko ngenxa yokubana yiyo indlela esikhangelane layo esingaletha inguquko elizweni.
Umnumzana Gift Ostalos Siziva ngumsekeli wesikhulumeli se-CCC. Kunjalo nje ibandla le-CCC lamukele ukubuyiselwa esikhundleni komsekeli kameya wedolobho lakoBulawayo umnumzana Tinashe Kambarami oyemiswe umsebenzi ngumthethwandaba esetheswa icala lokuntshontsha. Umsekeli wesikhulumeli saleli bandla umnumzana Felix Magalela Mafasibanda utshele iStudio 7 ukuthi uKambarami wamiswa umsebenzi ngenxa yabasekeli bebandla le-MDCT.
Sibona ngani lokhu wayevele emsulwa engalacala uye been vindicated lokhu kuthi ukuthi sebegcwalise khonokho edevele siyilakho ukuthi kalacala babemgcoba njengamafika engulube engayidlanga ngenxa yokuthi waqamba mani qhamo ukuthi u-deputy mayor uChristopher Dube uhuquluza impahla ye-council esithi corruptive tendencies. Kwakhanya ukuthi abantu bahle bamvukela ama-councillors abazange bamsupporte ngenxa yokuthi abanye babevele sebechapha umfula bayasupporta nalo mama uKhube lo Monzo Raven. Yikho-ke akalacala njalo siyabonga ukuthi iBulawayo sesilabanye abasupport tayo ngoba lingabona amajaha wonke la ayevele efuna izikhundla babevele belwisana laye eku-youth assembly. Yikho-ke yikho ubona ukuthi iBulawayo lingahambi kulabafana amajaha lezintombi afuna isikhundla bengasabisebenzela abanye. Ngaleli cala siyakwazi ukuthi ama-judgment eZimbabwe amajaji a compromise injalo a corrupt but kuleli cala siyabonga ngoba kuphume njengakhonoko
umnumzana Felix Magalela Mafasbanda ngumsekeli wesikhulumeli sebandla lesiCC ubekhuluma ecingweni le studio 7 ekwabulawayo. Kusukela ngomvulo wonalo esanda kwedlula kuze kuyefika ngesonto, umhlaba wonke jikelele uyananza iviki yokukhuthaza omama ukuthi bamunyise abantwana uchago lwebele. UZulu wamazwe wonke ukhuthazwa ukuthi agqoke impahla ezilophawu lokunanza lolu suku iviki yonke le esiyigqiba ngesonto. EZimbabwe akuqoqwanga nhlelo zokunanza leli langa. Ugena Gumede Saidi weStudio 7 uxoxe lodokotela Langelihle Lubimbi embuza ngokuqakatheka kokumunyisa uchago lwebele.
Ukumunyisa kuqakatheke kakhulu ngoba umntwana uthola most of konke okufunakalayo emzimbeni futhi kuqakathekile njalo ukuthi umuntu nxa emunyisa elandele ukufundiswa akuswayo esibhedlela ukuthi iminyana zokuqala eziyisithupha emunyisa umntwana engamuphi okunye ukudla emunyisa kuphela ngoba ukhazo lukamama lulakho konke amanzi emkonke okufunakalayo ukuthi kukhulise umntwana ukuthi ungatholi imikhuhlane.
Kuyona liviki yiviki yokukhuthaza omama elizweni lonke jikelele ukuthi bamunyise. Kuyini wena dokotela Lubimbi ongakutshela omama abalaleleyo namhla ukuthi bakwenze ngendaba zokumunyisa nxa besithi bona abalasikhathi sokumunyisa kumele baye emsebenzini?
Okay, ngingabakhuthaza mama ukuthi okuqakathekileyo ukuthi umntwana ayithole uchago emzimbeni kamama kusho ukuthi engakwenza ukuthi umhlengile umntwana uchago lolo. Uchago lolo oluvela kumama luyakwanisa ukuthi ulifake efrijini kumbe lufrizwe ukuze luhlale lungahlobanga umntwana ebese selukhudunyezwa ngokufakwa embodleleni yalo and then ukuthi ukufaka imbodlela leyi phakathi kwekhontena elamanzi atshisayo. Okuqakatheke ngalokho ukuthi khona uyakhona uyakwanisa ukuthi uye emsebenzini kodwa nohlelo mntwana ikwanisa ukuhlala eninika uchago oluvela kuma. Ngaleso sikhathi ngabe ngikhuthaza futhi ukuthi lonika umntwana uchago engamniki ngegula kodwa-ke emnathise kumbe ngenkomitsho ngoba usually isikhathi esiningi umntwana onika uchago ngegula ugcina esala ukumunti ebekeni ma umama sevele emsebenzini. So engamnathisa ngenkomitsho kuba ngcono ukuthi xa umama ebuya ekwanisa ukuthi emunyise engaliyali.
Lo ke ngudokotela Langelihle Lubimbi obexoxa le Studio 7 ecingweni esebhilitane.
Lo ngumsakazo we Studio 7 sisakaza eZimbabwe lisizwa siphuma eVoice of America at the Washington DC.
Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba lechronicle lelo daba lokuthi idolobho leCaribe lendawo ezincelelane lalo zibikwa zihlaselwe ikuzamazama komhlaba i-earthquake izolo ebusuku. Ugatsha lezomkhathi olwe-meteorological services luthi isilinganiso sokuzamazama lokhu bekukuzinga lesine emthineni we-Richter scale. Iphephandaba le-Herald lelo daba lokuthi umongameli Emmerson Mnangagwa usukile elizweni izolo elubhekise kwele-Mozambique lapho azaxoxisana losowabo umongameli Philippe Nyusi ngenhlelo zokusebenzelana kwezamabhizinisi. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Studio 7 salibona livuka njani labalaleli iTriple C imidlwane kodwa ayikathungululi iyabonisa kodwa ukuthi sizothungulula ngoba sengiyibona mayikhuluma la ku studio ama studio akona awasakhulumi ngokuthi asibambane ngoba thina sibancenge azivela sithande ukuthi kubanjani kodwa ke wona lokho mabe ngenakala ku studio 7 besitha kubanjani thina singabancenge why kuyibo bodwa bathi kubanjani izana ngikaze ngizwe isitha kubanjani mina kodwa yiyo yena le Triple C ehlala ingena ngokuthi akubanywa imidlwane izothungulula ngelinye ilanga la ku MRP mina ngiyajabula kakhulu ngoba vele thina asingenele ukhetho lokuphatha iZimbabwe thina sifuna ukuphuma kuyo iZimbabwe sizimele thina sodwa viva MRP viva phansi nge Triple C lezano PF siyangena manje thina lapho ku MRP silungisa izinto sesikulungisa njengamanje siyabonga
Studio 7 Studio 7 ndinja ngizothanda ukuphendula la abantu laba bathi kumele ukuthi abantu bebambane ukukhichizana hayi izana ngevota yaliphuma ngeliphuma empela ngevota izana PF kodwa sizokuya akazama abazamayo kodwa ngevota yaliphuma ikhothi nasesikele ukuphuma eZimbabwe sesikele ukuphuma eZimbabwe siyithwakazi njalo kunye abantu kumele behluphe kakhulu ngokukhipha izana ngabantu bemashonaland abantu besindebele ngoba yibo awayifakayo ngo-1980 bonke asilanda bakuthi kumbe uchamisa bonke nje bayiba bayafaka izaniphila esikhundleni namhlanje sokunzima ukuthi bekhiphe sebezodinga thina thina kwakuthiwa siyi-minority kwanti abantu shona kakhulu ukuthi sizoyikhipha izani hayi athina silanda balokhipha izani sesifuna ukuphuma eZimbabwe sizimele sodwa lapha njengakudala vele sasizimele sodwa lapha ezimele kodwa konani Studio 7 Studio 7 linjani basakazi bethu labalaleli kodwa amazwi kababaluta ngokhwisa idube bosibanda lo ayephendela umdenda lo waba lokazama ukuzihlonipha lokazama ukuhlonipha abantu bakomthwakazi kazama ukubahlonipha mpela engaphathi abantu bakomthwakazi njengezigqila njengezigqila zabantu bemashonaland yena maye suta lapho khona kwele ukuzana ku MDC MCCC ube yini party yakhe kaze sikahle thule engachothozi abantu bakomthwakazi engachothozi abantu bakomthwakazi ngamuzwa nje lapha sibizwa ku echothoza umdeda embiza ngamagama angasile zama ukuzibamba phezu dube kosibantu mdala mawungaka mawusiza zindlele kahle madyafu yamashona akho ungazama uchotho ungazichotho zabantu bakithi ungazama uchotho zabantu bakithi thina siyazi into esiyilwela siyazi into esiyilwela njalo sizayithola futhi ngoba uNkulunkulu kadaka uNkulunkulu uthanda bonke abantu sizayithola futhi imthwakazi ethi izabuya kuphela uyafuna ukubeka ufuni lamashona akho imthwakazi ethi izabuya kuphela inkulu ebidiza
ngiyelele ngiyelele ku Studio 7 okhulumayo uNkomo uNkomo lapha neJolojo ayikho nje ukukhulumayo kuduquzela nje kuphela ukuthi abantu sambeni siyobhalisa sambeni siyibhalisela ukuvota abantu bakithi next year sifuna into itshintshe yonke into sikhipheni lo mbuso khona emandleni ngibuye ngicwayise futhi nakubafowethu laba abaphe abasemazweni laba yibo abakhuluma kakhulu ukuthi sifanele siyovota kodwa kababuyi sizovota abantu siyacela yekani ukukhuluma liphethi yakumfula wozani ngapa sizovota singakhulumi singaphandle ngoba vela umlomo angeke kuthiwa ngesindebele umlomo awucwalelwa mvula ngoba into liyenzayo lapha yiyona leyo ukuthi umlomo awucwalelwa mvula ngoba likhuluma abanye bakoBotswana abanye bakoSouth Africa bani mayi lufuna kuvote bani ilungiselizwe uzani zonke madoda sizolungiselizwa
siyalibingelela njalo kothi kwami ngenkomo ngeni lonke mahlabezi sizuhlulo lokusukwenzakala phakathi emathawuni sokubanje inkunzi yezibhamu hayi bakithi lizwe lawonakala ilizwe lethu bakithi angazothi sizaphephela ngaphi sizayaphi umhlaba nako sizisihlisa kizo zonke iindawo sayazi sokutshisa kanti ake siveni into esiyizwayo sibe ngabantu esilungiseni sibe abantu esibambana sibe ngabantu banye ukuze into yethu iyakheke hayi izana siyisonsola isenzo isenzo siyasisola sibe nimangayisi siba sibi ngoba siyabe sifuna into ithuthuke kube kuhle emhlabeni asinamadamu asinamanzi asinani kuyahlupha kunoku ngiyabonga.
Siyabonga abalaleli bethu ngokusithumela imilayezo yenu nge-WhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, uMongameli Joe Biden usesole isigwebo esetheswe untombazana weleMelika odlala umdlalo webasketball uBrittany Griner ogweselwe ukuhlala ejele okweminyaka eyithoba munwemunye kwele Russia. UGriner wabotshwa egcekeni lendizamtshina ngenyanga kambimbitho kwele Russia elimbodlela encinyane eyamafutha enwele alungiswe ngensango. Amapholisa kwele Russia athi umuthi lo yisidakamizwa lanxa yena uGriner walandula wathi ngumuthi wenwele njalo ubengajonganga ukungena lawo kulelo lizwe kodwa wagwetshelwa ukuhlala ejele waphinda wahlawuliswa imali elingana lamadola eMelika azinkulungwane ezilitshumi lasikhombisa 16,301. Kusenjalo umongameli wele Ukraine umnumzana Volodymyr Zelensky uthi ele Russia alisozele nelise ukuhlasela isigodlo selizwe lakhe iKyiv ngoba sebezilungiselele. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe locubungula izombusazwe umnumzana Zenzo Nkomo.
IRussia ithema iyalapha yaya iyitshela nje ukuthi izokuthi yangayanga isheshe ibuye ekhaya isilu isinqobile leyani kodwa siyabona ukuthi akusahambanga ngaleyo. Sizakhumbula futhi ukuthi ngesikhathi iqala iRussia kuyangena la kukhona nabathile ikakhulu izikhulu osomabhizinisi beRussia ababengathi abahambisani no Putin ekuhlaseleni kwakhe Ukraine kodwa lokho kwaya kwashiya izikhulu zonke lezi eyiningi ezaseRussia zazashintsha zameseka uPutin kodwa bebonke nje babezitshela ukuthi lempi izoya ithathe isikhathi sibe sincane but uma siyibuka lento iba nemthelela engemihle kundawo zombili ngoba nawo amazwe aseEurope athenxa ngabe efaka untsinyo ama-sanctions kuRussia nabo bebengayitshela ukuthi lento ingase yelule ukwelula kwayo iyabalimaza nabo eEurope akulimali iRussia nje kuphela nabo bayalimala okuyukuthi ingelula kakhulu. Sizabona ukukwetuka kwembuso emazweni amaningi sizakubona lokho kwenzeka ngoba lempi isiye yalimaza imnotho eminingi emazweni amaningi emhlabeni. Esikubonayo ke ukuthi iRussia akuzukuba kuhle kuyo uPutin akuzukuba kuhle nakuye mhlawumbe sebengahamba bamshintshele abathile abangaphakathi eRussia kodwa sizakhumbula futhi msakazi ukuthi uPutin ngesikhathi yala akayanga nje enguPutin necembu lakhe libusa eRussia kukhona amanye amacembu amakhulu afana necembu lamakomanisi ekade evele emeseka kakhulu uPutin ukuthi kahlasele iUkraine kusiya ngawo amakomanisi ngabe kade uPutin wayihlasele iUkraine so utshengisela ukuthi ngaphakathi uPutin ubeseselakho ukwesekwa ukukhulu kakhulu kodwa ke akuzukuba kuhle nxa lempi isengaqhubeka isiyaphambili kodwa ke futhi ngesikhathi esifanayo njengoba ngisho langapha eEurope akukuhle kakhulu kuzashaya kuze kuyoshaya nasekhaya eAmerica okungagcina mhlawumbe kusiba yikho okungalimaza uBiden uma kusondela ukhetho.
Umnumzana Zenzo Nkomo ngocubungula ezombusazwe ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseJohannesburg kwele South Africa. isikhathi asavume ukuba siqhubeke sisonke kodwa singakehlukani ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Umzimba kamufi uKhonti Mhlanga owayengumqondisi wezemidlalo yokuzithokozisa ukhangelelwe ukubhodabhodiswa edolobheni lakoBulawayo lamuhla. Ibandla le-Citizens Coalition for Change selikhuthaze abasakhulayo ukuthi babhalisele ukuvota ngobuningi. Silugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo nguChrist Gande. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.